I-retina ngumthambo otholakala phakathi kwelihlo ngangemuva ophathisa ilihlo ukuba libone ukukhanya liphinde lenze ukuba ubuqhopho bubone yonke into. Ukuphazamiseka kwayo kungaba ngenxa yokuzalwa i-retina ingamanga kuhle kumbe ukuhlaselwa yisifo esifana le-diabetes okwenza icine ingasebenzi kakuhle. UDokotela Tawanda Mute oyingcitshi kwezamehlo i-ophthalmologist uthi abantu kumele benanzelele ukuba phakathi kwabantu abangaba ngamabhiliyoni edlula amabili 2.2 billion abangaboni kuhle emhlabeni jikelele abayibiza ngokuthi i-vision impairment, ingxenye yabo yayingabe yenelise ukwenqabela ukuba lesifo esinje kumbe ukusilungisisa.
Kukho genital lapha nalaphaya silendlela ezokuyilungisisa ngayo noma kungalula. Sisenza ukufana le-gene therapy lama-operation okufaka ama-electrical signals aya ku-brain echiya eceleni i-retina ngokwayo kusize umuntu ukuze ebone kuhle.
Uthi indlela yesibili yindlela umuntu ayithola hatshi ngokuzalwa kodwa ngezinye indlela, ethi leyi isisanda hatshi emazweni athuthukileyo kuphela kodwa lakulawo asethuthukayo afana leZimbabwe ngenxa yendlela esesiphila ngayo yakulezi nsuku. Kodwa noma kunjalo abantu kabaqakathekise ukudinga uncedo ngoba lukhona uncedo olugoqela ke imitshina yakulezi suku efana lesetshenziswa ngabantu ke abangezwayo endlebeni ama-hearing aid kodwa isebenza emehlweni ukuze umuntu aphile kangcono laye ebona.
Omunye umuntu angabe edinga nje ama-glasses ukuze ebone kuhle, omunye ele-cataract eyabe ifuna i-operation encane nje kulunge. Abantu abanje basika ku-half yabantu abayi 2.2 billion abale vision impairment emhlabeni.
Inhlanganiso ezimele abantu abaqhubezeke ngokungaboni bathi inkinga enkulu ikuyanga okubangela abaningi bengafinyeleli indlela ezinje ezikhona ngoba lo mumo womnotho eZimbabwe ungamuhle. Abantu beziphilele benjalo bengaboni beqakathekisa impilo kuphela. Unkosikazi Lindiwe Sibanda okhubazekileyo emehlweni uthi umuntu esengasaboni kudala enye inkinga iba ngeyokuzinakekela becine bebanjwa ngamandla ukuphila ngokuzithengithengisela lokucela ke uncedo emigwaqweni.
Iy'nkinga zangkhona zikhulu kakhulu ngoba kathi sikule nsuku even abathi bayacela emgwaqweni nxangokisana labathi bona vele abazatholi loba yini ngoba kunzima kathi uthi uthole nomuntu onganika umuntu ocela emgwaqweni okuyindibilithi njengoba vele ilizwe lomile.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind umnumzana Aprose Nyathi uthi bayazama noma beqhuba kanzima kubangelwa yimumo womnotho oselizweni okubenza bengenelisi ukwethekelela abantu abelenkinga ezinje ikakhulu emaphandleni ngokusilela kwamafutha, imitshina edingakalayo, le mithi loncedo lwabongi labongikazi abangayophathisa ke. Ethi noma kunjalo uhulumente uzama lapha nalaphaya ngakucele lakhe ukuthi ephathise.
Uhulumende usebenza la esibili uzama ngazo zonke izindlela, uyasincedisa one ukuthi lathi siyenelise ukufika ebantwini, laye uyenelisa ukufaka imithi angayikwanisa.
Idolobhana kubulawayo lodwa libikwa linabantu abakhubazeke emehlweni abedlula inkulungwane ezimbili. Uhulumende obikwa ethi isikhwama sakhe sandelwa ngemisebenzi amele yenze kubangelwa yikoma kwe-drought, udubo lwesayikolonilayi nezitshenziso zomnotho. Usebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo yokulu umsebenzi kugoqela abathiwa ngama-partners kwezempilakahle abafana labo-World Health Organization, UNICEF lezinye inhlanganiso ezilwisana lokukhubazeka okunje zizimele. Kumabhiliyoni edlula ayisikhombisa 7.3 billion yabantu emhlabeni jikelele abangamabhiliyoni edlula amabili babo 2.2 billion ngabantu abangaboni kuhle abane-vision impairment engalungiseka ngemitshina yakulezi nsuku. Kuthi ibhiliyoni ephezu kweyodwa 1.2 billion yabo bengabantu ababengenelisa ukuvimba ukufika kulesi simo kumbe ukusilungisisa. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.